Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Bakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Jolotsho, Cross Date, Kamatiu Binga, indaba vele ngihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo njengoba ubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Isikhangelele ukuthi kubhajethi yalo nyaka nje ngasayino ikitsho ngoba kathesi bachova ngebhajethi adi khona kulomnyana umnyaka ophelileyo, i-carry over yebhajethi yalast year, imisebenzi yawo ungaphelanga. So bazaqedisa i-5 kilometers eyalast year, then sesingena ku-14 kilometers ya this year ukuthi kuze sikhave indawo engani inkudlwana. But why list kuzame ukuchova itaritara ngeke ichovo ngomnyaka owodwa? At least into esiyikhuthazayo i-Ministry of Roads ukuthi at least ilale i-remaining kilometers kugredwe ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu beyefike enkaya. Then u-Victoria Falls Road sekuzame kule contract okhonaphana u-Bitumen World anqade emile because of ama-resources, base sifake lamanye ama-teams ethu esilawo eprovinsi eMguza ekhava 60 kilometers izefika ensuza, kule esukela ensuza elupane iyefika phambi kwelupane, then yedeti leyewange le Victoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamentena umgwaqo lwana wayelist kusamobhalayizwa ama-resources ukuthi u-Bitumen World ebuyele ukuthi resurface the wall umgwaqo weBulawayo Victoria Falls. Then sikhangele umgwaqo weBulawayo Jolotsho Road lawo lonyaka ubhajethelwe about 20 kilometers, esikhangelele ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholotsho nge-20 kilometers leyo. Le remaining kilometers layo kugredwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholotsho ngemoto yakho, ngoba kade singamagoda kuhambeki. But aziki kungagredwa kufuthelwe le-gravel kuzakwanisa ukuthi kuhambeke sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka, ukuthi uhulumende uzafeza konke lokhu okuchoyo, njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside, ikakhulu umgwaqo weNkayi kulokhu kuhamba mbijana mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu?
Hayi, lesiqiniseko sizohamba because i-Second Republic ayifanani le-First Republic, and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto zenzakala kabe ngama-resources, ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi uye phambili. But ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele, khonoke ngikukhuluma uza kubona kusenzakala sisona.